Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ekuseni ku 24 Mfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lengcwethi ezicobongela izombusazwe lithi ukumiswa umsebenzi wokwesikhatshana kweziphathamandla zebhanga le-Reserve Bank lophenyo olwenziwayo akusoze kuhuge osomabhizimusi ukuthi bezosebenzela kwele Zimbabwe.
Kakhulu indaba le 2% tax le ndaba ekababuma mbuja ukuthi sozaba lapho abantu nostro SDA nama-RFTGS SDA yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo.
So kuvuke ingxoxo-mpikiswano ngokusetshenziswa kwamahlaya ama-jokes nxa abantu bekhuluma ngesimo esesithwalise izizalwane zeZimbabwe amagabha avuzayo.
Yebo umbuza ngathina kuyamduduza kodwa isiduduza njani ngoba uma wenza ijoke ngento eyiproblem ngento esiphethe kakhulu kangaka sigcina sesilibana ukuthi sithatha ama-actions siyenze into engenzeka ukwenzela ukuthi siwadlulise la maproblem.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lengcwethi ezicobungula izomnotho welizwe zithi ukumiswa umsebenzi wokwesikhatshana kweziphathamandla zebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lophenyo olwenziwayo akusoze kuhuge osomabhizimusi ukuthi bezosebenzela elizweni ngoba kuningi okufanele kulungiswe. Uhulumende usadingisisa ukuthi iziphathamandla lezi zingabe zaphatheka kunkohlakalo eyokuthengisa imali yakwamanye amazwe emkambo wensitha. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kutshelwa uthi okwenzakeleyo ngemva kwenyathelo likahulumende yikuwa kwesisindo semali yohlobo lwama-bond notes.
Kodwa esiwubonayo ukuthi ukhanya njengani i-rate iyayehla mbijana njalo abathengisa izimali labo badlala umacathelwana khathesi labapholisa khanya njengani bayagidinyiswa bayabalekela abapholisa khathesi. Bekulabantu abazuza imali le beyiphosela u-black market. Yikho okwenza ukuthi i-bond lingasebenzi. Kodwa ngibona njengani lama-pronouncement akababoNcube, uprofessor Ncube, ikakhulu indaba le 2% tax le ndaba ekababuma mbuja ukuthi sozaba nama-FCA, abanostro FCA, nama-RTGS FCA. Yikho okunye okwenze ukuthi isindo esebond kathesi sibe ludubo. Ngoba abantu babengakwazi ukuthi bazayizuza yini imali yabo, bazakwazi ukuthi bayithole yini, njalo bengayithola izabe ikwazi ukuthi ithenge.
Sike sezwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa esithi okusilelayo elizweni ayisikho mali kumbe abafuna ukuthi baze sungula amabhizimisi kodwa yikuthembeka kwelizwe loko kuthiwa i-investor confidence ngesilungu. Kungakuliqiniso into?
Ngibona njengani lokho yiqiniso sibili ukuthi okusilela khathesi ukuthi abantu abalathemba lokuthi buya lezi mali zabo lapha, izimali zabo bazabhanisa ukuthi bazikhiphe yini nxa sebefuna ukuthi bathenge abafuna ukuthengayo. So into ye-investor confidence liqiniso sibili ukuthi akuna investor confidence. Kodwa okunye okusilelayo ukuthi khanya njengani into ezombusazwe kumele silungise njalo indaba lezi ezepolitics, indaba ezokuthi ngemva kokhetho bazakwanisa ukuthi basebenze bonke yini ubabuthanisa ne-MDC nabantu ezamthetho ngoba kungaba ne-stability undaba lezi zombusazwe. Ngibona njengani uyasinika ithuba elokuthi i-economy iqalise ukuthi isuku.
Sizwe njalo umnumzana Chamisa esithi yena akubunjwe uhulumende wokubambisana, transitional government.
ungaphathisa kodwa angibone kwenzakala lokho ngoba abantu bezanophef babona njengani bawile ukhetho bale mandate yokuthi babuthe 5 years. Kodwa ngibona njengani uthi sibe lokhetho futhi ufuna imali eningi kakhulu. Ukhetho lolu ibe funi $174 million. Uthi singayizuza imali enjengaleyo uthi senze ukhetho nje, angibona ukuthi imali yakhona iyatholakala kakhulu uthi sisanda ukuvela ukhetho.
Manje ngokubona kwakho kusiyaphela wona lo umnyaka, kuyabe sekunjani?
Nxa kuyukuthi umungameli welizwe usekwanisa ukuthi adile nabantu laba abathengisa imali emtambeni le ensitha le, kungenzakala ukuthi into ziyabe sezikwanisa ukuthi zihambe ngendlela abayikhangelelayo. Kodwa nxa kuyukuthi i-black market izala ibukisa lapha ama-rates, singazi ukuthi ama-rates azihamba njani from day to day, ngibona njengani kuzahlupha. So kumele umungameli welizwe asitshengise sibili ukuthi is now on top of indaba le e-black market.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. Silokhu sikweziphathelane le ngxabangxoza kwezomnotho. Asizweni abaxoxelo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini beFacebook kukhasi le-VOA.
Zamiseni lo baba ke uZamani Ncube. Baba Zamani Ncube, kunjani?
Yebo.
Injani impilo baba?
Ngiyaphila.
Kathe sikume njani?
Yoba manje lana kunzima fowethu, kunzima. Isinkwa sesibuya nje, ngathi mina ngisegwanda kahle kahle lana. Ya, isinkwa sesibuya nje, sisheshe siphele, sibuye sisheshe siphele, but hayi sona lokho esizose yidona, sisedwa 10 cents. Kuzokuthi indaba yamafutha emota leyi yiyo eyinkinga kakhulu-ke lapha. Ya, ashoda ngempela ngoba imoto zihlala zikwikhiwe ezikhathini eziningi.
Sesilo baba-ke usikhumbuzo moyo ecingweni. Baba moyo, kunjani?
Hayi, siyaphila baba, linjani?
Siphile kakhulu.
Ya, as long uhulumende engenanto ayilethayo esiza abalimi ukuthi iwithi babe nayo elizweni, be-importa iwithi kwamanye amazwe, so kuba nzima ukuthi barani ibhizinisi. So kuthi bakhoza intengo ngaba right kakhulu ukuthi isinkwa sitholakale kumakhethi, ngoba once bafuna ukugazetha iprize yesinkwa ukuthi sifane neprize yabo bone gazetted price, ngeke kwenzeke ukuthi imidia baba-supply into zonke bazenzela i-forex bathenga emazwe ebantwini ku-black market ye-too expensive.
Kodwa-ke kuyathenga bani nxa sokunjalo? Baba moyo,
kuzothenga bayele mali ngoba babangela mali bayayekela. Ngiyabona udivoro ka-2008 zange losiyilala sakalalono lesingene kule sizalichapha futhi.
So kuhlala kuyahlala kunjalo?
Ya, kutshenga ukuthi ukuhlela kwahulumende nalowo mnangagi wakhona babethi i-dsele seqele emoyeni abeqe siboni.
Kodwa bangalungisa bebodwa yini kumbe bafuna lani phela libe khona mnumzana? Awubona ukuthi kunjalo?
Uvele uhlupho leZimbabwe ukuthi batshontsha amalokhuzeni amavoti abantu bathi bona bazokwenza njengoba bethethe izikhali bethisela abantu bethi bayabulala. Ababulale leli gubo lendlala esikhangelane nalo size sibone ukuthi hayi ngamadoda.
Siye kubaba uNkomo. Baba Nkomo, akumphendula umoyo kulapho?
Hayi, umoyo ukhuluma ingqondo yakhe, ukhuluma akucabangayo ukuthi kuqondile. Kodwa-ke into enhle ukuthi ma udubothola ukhona qala ukhethe ukuthi ukuliphi ibandla lungenela wonke umuntu.
Sithathe-ke ubaba uNdlovu ecingweni. Baba Ndlovu, ungawutshona njani?
Thona njani bawona?
Ngiyatshona kakhulu. Nathi udaba sibilapha egudwini akungena khonapho ba.
Eish, yazi ngithi kanti kwazima kakhulu bawami. Sekunjalo, eish, angazi ukuthi izophila kanjani because yabona nathi ukuthi ushala kwamanye amazwe, so sibaleke indwazi ukuthi uphike ngale ekhaya. So bethanda ukuthi wana mhlawumbe wasilungisela ngoba sithethe ukuvote amanje. Elithi izinto zihle phansi kube right, abantu bakwazi ukubelethana imisebenzi ekhona, singakwathi nathi sisevani. Nabantu abathupheka abazokwazi baphile manje manje into ezikhupha waziya phezulu. Abantu abathupheka bazothupheka muwo bazibeke kuso. So into lithanda kuba nzima kakhulu labo. Mina sithi basilungisele kakhulu labo ngoba manje sithethe ukuvota sithethe phezulu omusha. Into zonke zithinte zihle zibe phansi kube reasonable tries, abantu bakwazi ukuafoda bonke.
Kodwa ekhaya bathini-ke?
Eyi, kuzima ekhaya ngoba last mina ngikhuluma nabo ngifuna ngiyakha ngale khaya, into ethi zikhuphukile, i-tries iphezulu, amafutha fish oil afikeza imali elingi $10 something 2 liter so yabona into yakho nasizwazima kakhulu nathi sokuthenga amandla ngelokhu
so ke nxa usakha ke izitina abathini
hayi izitina zona ziyathengeka but inkinga manje imetheriyeli njengamazengi lanandi amasamenti iyoke zephezu kakhulu because bezibeze zabo $18 abanye bo-$20 something dollars idithele ukuthi ihydrating kuye yiphi
pho ke nxa sokunje kulungiswa njani ke mzala
sicela ukuthi mhlawumbe ngoba upresident omusha ongenileyo azame ukuthi kube ne-trans control ila abantu abathengisa izinto emashow because into ithi umuntu ongasebenziwo sebehlezi ekhaya manje uzohlala ethengisa inkomo kuzolwangani mhlawumbe umyekanankomo uzoa ngani umntwana umntwana agcine zibongumuntu njengafundiwe futhi kanjalo ingazinizo impilo yobusuku kakhulu inzima kakhulu esithulayo
pho manje njengoba kuhlala kunje-ke mzala ubona azani kuzaphetha ngani kolokho
eyi kuzimpilo yazi kunzima kakhulu akazi mhlawumbe ma ukuthi kungenzeka kwakhezekwaumoyana ukuthi mhlawumbe le mali izobuya yitshintshe kungeneni imali so safuna ukuthi sibone ukuthi ma ukuthina le mali kuzobuya yinye mhlawumbe kuzoba ngcono kuzola ubuyelo mede into zihle zibe phansi zi-right ngoba manje sisakwazi ukuyikho udiko
lapho ke sizwe abagoqela umnumzana e-14 Nkomo webandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini be-Facebook kukhasi le-VOA. Ukusenjalo sokuvuke ingxoxo mpikiswano ngokusetshenziswa kwamahlaya ama-jokes nxa abantu bekhuluma ngesimo esilukhuni esesithwalise izizalwane zeZimbabwe amagabha avuzayo. Abanye bathi akukho okubi ngalokhu kukanti abanye bathi kukhomba ukuthi abantu abazimiselanga ukusombulula inkinga ezibhekane lelizwe labo. UBenedict Nhlapho sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Good news to bantu bonke abeZimbabwe susela mhla ka 1 November kuthiwa isinkwa sesiza kuba yi 50 cents. Umchova suza kuba yi 20 cents. Ukusuka eBulawayo usiya eGoli sokuzaba yi 100 rand. Ukusuka kobulawayo usiya eHarare kuthiwa sokuzaba yi $5. Lami ngizwe ngesinye isigulane esiphambana ingqondo empilo lapha nasiyavakatshela esinye isigulane sangkhaya.
Lo ngusomahlaya weZimbabwe owaziwayo uObed Dube esenza lokhu adume ngakho. Lapha wethula udaba lokuqonga kwentengo yamabhasi ilemichova. Into esiyimvama eZimbabwe ukuthi ubunzima obhekane lozulu sekuhlekiswana ngabo njengoba nje ungaze ubophe ubuso ukhwince izidwaba kungathi ubukhwezela ngamandla. Izalwane zeZimbabwe zona kazivumelani ngalo mkhuba wabaningi wokuguqula izimo zonke zibe ngamahlaya okwenziwa ngabanengi ukuze kuse elakusasa bengomelwanga inhliziyo. Umnumzana Future Moyo ngomunye wabathi akulunganga ukuthi izinto sonakala abantu bagitazane ngazo.
Yes, to some people it can ingabuya nje ngathi i-psychological therapy, but no, in the long run akusinceda ngalutho lokho. We cannot joke nge-death yabantu. Instead of joking, let us talk about solutions. And i-situation yeZimbabwe isadinga umuntu oyi-one, sidinga nation, sibele unity of purpose.
Kodwa ke usomahlaya uObed Dube uyakuphikisa lokho.
Ama-price aweZimbabwe sokungathi i-body viewing yomuntu oselesikhathi wabola ngoba ukukhangela ukuthi into yemalini uyanyengisa ikanda kuphela. Njengoba sesijayela into zokuvice versa, kudala vele kwakusithi ngabazima sasigcoba ngamafutha okupheka, kathi samafutha okupheka kwasekho akwenzi yini ukuthi thatha ukugcoba sipheke ngawo.
Uthi le ndlela yokwethula izindaba ezenzakalayo ngendlela engabulalisi uZulu ngenhliziyo.
Engikwaziyo ukuthi osomahlaya into abazenza sebezitshengisa abantu izinto ezenzakala ezindlini ezenzakala ngasese bebe sebezikhuphela egcekeni ukuthi abantu bazinanzelele. Abantu kabayekele osomahlala benze yabo imbono abayingenisa ngokuthokozisa abantu.
Ngakwelinye icele esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana uButholezwe Mpofu uthi ukwenza amahlaya ngesimo sendlala, imikhuhlane, ubuyanga, ukusilela kwemali, ukusilela kwemsebenzi nayo yonke imithanithane ehlasele eZimbabwe kufana lokudlala ngegeja kuziliwe.
Yebo, umuntu sengathina kuyamduduza, kodwa usiduduza njani ngoba uma wenza ijoke ngento eyiproblem, ngento esiphethe kakhulu kangaka, sigcina sesilibala ukuthi sithathe ama-actions siyenze into engenzeka ukwenzela ukuthi siwadlulise la maproblem.
Kodwa-ke umnumzana Mlungisi Jabalala uthi ungakhangela iningi lamahlaya ehlelweni zabo-Facebook kukhombisa ukuthi kwabaningi amahlaya sekuyinto ebapha amandla ukuthi elakusasa lise bephila.
bheke fish oil thola umuntu ethela kancane ebechoma abedlala ngayo abanye bebeshela ngayo intombi abanye sekuyiyo abalobola ngayo yabona indlela yokuthi bekhohlwe ngezinto ezikhona ezenzakala empilweni zabo.
U-Obed Dube uthi njengabo somahlaya bazaqhubeka bebika okwenzakalayo ungakhathalekile ukuthi kuthinta uZulu kumbe inkokheli zezombusazwe. Uthi lezi ngezinye zendlela abazebenzisayo ukulimukisa uZulu ukuthi kukhona osekusonakala okufuze akulungise. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umfumfu inyanga lapho kunanzwa umsebenzi wokufundisana ngomkhuhlane owemvukuzane yebele, eye Breast Cancer Awareness Month. Ngakho ke, umsakazo wakho we-Studio 7 umanyana labanye kulomsebenzi ngokwethula inhlelo zemfundiso eziphathelane lemvukuzane yebele. Kusukise lamhla ka-22 umfumfu, kusiyafika umhla ka-26. Sixoxa labantu abasinda kumvukuzane yebele, belandisa ngokunqoba kwabo, abalahlekelwa izihlobo labo belandisa ubuhlobo abadibana labo. Imfundiso evela kubodokotela kanye lokunye. Lingakhuthwa yilezi nhlelo zemfundiso ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama. La ngo-6:30 ekuseni kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu. Kumagagasi awe 909 AM 4930-6040-15460 laku 1885 kHz ku-shortwave.
Namuhla kuhlandla lethu lapho esixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele, intathele izindaba yethu bathabile masuku ukhangela indlela zokwelatshwa ezitholakala elizweni.
Umkhankaso wokulimukisa ngemvukuzane yebele uqhubekela phambili emhlabeni jikelele, kodwa lonyaka inhlanganiso eziqhuba lomsebenzi azizwakali ukukhankasa kwazo okuyinto edanisa abaningi abalawo kumbe abadinga ulwazi lolu. Ulwazi ngemvukuzane yebele luqakathekile kakhulu ngoba lulakho ukuphathisa ekuphephiseni uZulu ekulahlekelweni ngumphefumulo. USister Ndlovu ngumkhulu wabongi emzini we-Island Hospice and Healthcare kobulawayo, yena ke usichathekela ngolwazi lokwelatshwa kwemvukuzane yebele.
Ukuvikela kwalomkhuhlane owemvukuzane yebele kunzima ngoba isikhathi esiningi itholakala ngosendo. So kuhle ukuthi abantu bananzelele ukuba emulini ukhona umkhuhlane wemvukuzane, baphangise bebe besenza ukuzihlola bebona ukuthi ayikho yini imvukuzane ebeleni. Siyakhuthaza nje ukuthi abantu behlale besidla ukudla okwakha umzimba, okule protein eyaneleyo, istarch esaneleyo, njalo okulamafutha aneleyo ukuba bevikele imkhuhlane le enjengemvukuzane.
USister Ndlovu uthi kulendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukuhlinzwa kanye lamajekiseni ehlukeneyo ahlatshwa inyanga eziyisikhombisa kusiya kweziyisitshiyagalolunye.
Nxa isitholakele imvukuzane, odokotela bayakhipha inyama encane behlole ukuba yimvukuzane yini. Nxa kuyimvukuzane bayakhipha ibele lonke kanye lembilaphi ezisekhwapheni. Sokukhitshwa ibele bese beyekungenisa emtshineni abajwayele ukuthi yikutshiswa iradiation ukuba bebulale ama-cancer cells wonke angabe esemzimbeni. Ubusuphinda uhlatshwe amajekiseni achiyeneyo, imithi leyo kuthiwa yi-chemotherapy. Kuyatholakala njalo ukuthi abantu labo bephiwa amaphilisi ababizwa kuthiwa yi-tamoxifen oyinatha for 5 years. Okubi ukuthi imithi leya kubabizwa kuthiwa yi-chemotherapy iyabiza. So kunzima ukuba uhulumende asinike limithi, kuthola abantu bahamba besiyazithengela and iyabiza emafamasi. I-medical aid eziningi ziyathenga kodwa kuba lalokhu abathi yi-shortfall.
Kukho konke lokhu, kulabantu abaphilisana labantu ababanjwe leyimvukuzane labo bahlangana lokwehlukeneyo ekuphilisaneni lababanjwe lomkhuhlane. Unkosikazi Sithembiso Nyathi, isakhamuzi sakobulawayo, olonazala owabanjwa limvukuzane, uchasisa abahlangana lakho emizameni yokulwisana lokuphephisa umphefumulo.
Umama Zala wabanjwa ikensa ngo 2015 wazochona ngo January 2016. 2 years yonke leisa hlangana lobunzima obukhulu wathestwa lapha eZimbabwe kwathiwa akulalutho asuka waya eSouth Africa wathestwa njalo kwathiwa ikensa waphenduka lapha kobulawayo ukuthi ezozama ukwelatshwa sahamba eMatadei bamyenza ikhemotherapy kuphela ikhemotherapy leyo ikhemotherapy yayenza umkhuhlane lo wecancer wangani uya uba wesi asitholanga loncedo lwayo ngoba etshonisi yakhona ngale vele wayesiba wesi kakhulu uyahamba ezibhedlela ezinyabompilo labo UBH bakuhlole ama lumps but nxa usufuna uncedo lo treatment yangkhona awulutholi uyezwa kuthiwa suqunywa ibhele kuphela uzwe kuthiwa ikhemo akukho okunye ukudlula khona lapha abantu abakutholayo
unkosikazi Nyathi wengeze ethi ukutholakala kwemithi akulula ngoba imali edingakalayo iningi njalo ama medical aid ayasilela
sasile medical aid eyayikhava for yena khona ngale eMatadei kodwa imedical aid leyana yacina isina besithi hayi lapha seyicinile ayisoke isakhava ama payments akhona ngale eMatadei kwangene omunye njalo imedical aid layo bacina besithi abasathathi so ngikhuluma ngithi ufe ngo January 2016 kuze kube lamhla ngo October 2018 lokho sidonselwa imali eyomuntu osewachona kudala kunzima kakhulu nxa ungelayo imali yokwelaphisa umuntu abanye abagulayo imkhuhlane wecancer sizothiwa bahambe kubo India abanye kubo Nigeria ukuyayelatshwa ngoba they can afford bayenelisa thina esingenelisiyo lapha eZimbabwe akukho esingakwenza sigcina silahlekelwa yisihlobo labangani bethu
Ingcwethi zezempila kahle zithi inani lababanjwa yilomkhuhlane liyaleqonga eZimbabwe mhlawumbe kubangelwa impilo yalamhlanje elokudla okucolekileyo kwadlulisa zithi kulusizi kakhulu ukuthi lomkhuhlane olakho ukubonakala kusesemasinyane uqhubekela phambili uthatha imphefumulo kodwa ulakho ukwelatshwa kunje izibhedlela zelizeni ziyandelwa kakhulu ngoba imchini lemithi inganeli layona leyo etholakalayo inganeliswa nguZulu abakhankasela ukulimukisa uZulu ngemvukuzane yebele bathi ngenxa yobunzima bokwelaphisa osebanjwe yiyo ikakhulu ingaphuza ukubonakala bathi kuqakathekile ukuthi abantu behlale bezihlolisisa bodwa ikakhulu nxa seyake yabonakala emulini ukuphanga ukwelatshwa kungakaze kwafika esigabeni esiphezulu kuyakhuthazwa ngoba kuyabe kungakabizi intengo ephezulu abasindayo kulomkhuhlane bakhona njalo labo balobufakazi babo obokunqoba lomkhuhlane ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku
kwezemidlalo lisaphila iphupho leqembu lomdlalo wenguqo eLebulawayo City elokusinda ekugonyulweni esigabeni sePremier Soccer League ngemva kokunqoba kwalo eleHighlanders ngesonto intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo
iqembu leBulawayo City likhuphukela yahlala endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane yemiklomelo lile miklomelo engamashumi amabili lambili ngemva kokunqoba elikwenzele iHighlanders nge-2-1 ngensonto ukuze iqembu leBulawayo City lingagunyulwa kusigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka kuzamele likhuphuke libaleke endaweni ezine ezingaphansi kwengalane njalo umqeqeshi waleli qembu ubekuthemba Ndlovu uthi lokhu kungenzakala loba nje lithiwa ngemiklomelo elitshumi liqembu elihlezi phezu kwalo eleNicrude lona elile miklomelo engamashumi amathathu lambili
I think going forward
esesikukhangelele kumdlalo eseleyo yikuba sinqobe kuyo yonke ngoba ngibona angathi umdlalo emine ngakho mningi kakhulu okokuthi singathola yonke imiklomelo nxa singadlala ngokuzimisela
kwimidlalo yalo eliselelayo iqembu leBulawayo City lizadlala leliyada eleCapes United kanye leMthare City kusenjalo umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu futhi iqembu leBhoso lokho lilalo ithuba lokuqeda lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane loba nje lichawe ngeleCity ngempela viki edluleyo
I think it's still within reach 12 points to play for it's about winning our games
Asase khona amathuba okuba siphuthe sendaweni yesine xa usuka phezu kwengalani njalo kule mklomelo elithumi lambili kumdlalo emini esesaleyo. Okuqakathekileyo yikuthi sidlale sinqobe kumdlalo esesaleyo sibone ukuthi kuyozala nkomoni.
Ile ndazi lisendaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo ngamachumi amane lani phezu kwengalane kule qembu le-FC Platinum lona lile miklomelo ngamachumi ayisithupha lathuba munembili njalo elikhokhelayo elihlezi endaweni yesibili elenkezi Platinum Stars ngemiklomelo yesikhombisa. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu inhlanganiso ye-Premier Soccer League siyethule umbiko uba umncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup uyaqhubekela phambili ngempela viki elandelayo. Lo mncintiswano usuku isigaba se-semifinal njalo yomibili imidlalo izadlalelwa enkundleni ye-Rofaro. Ngomgqibelo iqembu le-Harare City lizadibana lele-Capes United kuthi ngensonto iqembu le-Dynamos lizadlala lele-Triangle. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, empopoma, sakuti. Rasko, it's a number one band for my dance agenda. Ematoku shata. Eki kumtwana lo uminangi amtanda. Lobu sewake lobu funubu mutata.
Uelitatu lesa gupi sangale. Lesa gale. Uelitatu lesa gupi sangale.
Ula manga when I'm chita, ulomona when I'm chita, wage wambona ni chita, chela umazela ngapona mchita.
Wage wadlula umbuchwa, waza futi lo java, umtwana lo waye mubova izolo ngimbonelo memba wepucha.
Cheka utoge isketi,
akuchu kuchu yena usteti,
kuchu kuchu mtwana usteti.
Uza discover sebuleti, ukuthi lesankaleli, liya disguise lesankaleli.
Ungazi uthi lizangayeni, ngiyalithanda izangayeni. Emthethi umntwana lo mina ngiyamthanda, lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha.
Ngiyathatha lesankaleli, lesankaleli, ngiyathatha lesankaleli, lesankaleli, lesankaleli.
Kana lo mina ngiyamthanda lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha
ulithathule sako bisankale bisankale ulithathule sako bisankale bisankale
manje ngibona e right see the future e bright in the darkness she is my light tight. When it's cold jangi hold her tight, tight.
Love is blind I say you don't know that ungena nge hearty don't do that hang up break it hearty try me not as a wenzi party bombo clat
tando lo tulifuta njongo mlilo when unifise lisilino zombitimela mangilo mita imu follow we jenge twitter
ngalo wono tando lo nyilo sa glitter uzangi jela mfana mima subita right now you think you are better manu wone mfana mima
Eki tumtwana lo umina ngiyamthanda lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha
Ulithathu lesa kuphi sangale Lisangale
Eki tumtwana lo umina ngiyamthanda lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha
Ulithathu lesa kuphi sangale Lisangale
Right
now you think you are better man u bone mfana mi baza kusota
ethi tumtwana lo mina ngiyamthanda lo buhle bakhe lo bufuna ukumuthatha
ulithathu lesa kuphi sangale lesangale ulithathu lesa kuphi sangale
hayi isihloko somculolo siyangithikazisa ukuthi ibhadla kodwa siqalisa ngozang sona ke umculo ka Rasboom DJ Skata Themba likholisile lo mculo liuzwa phuma ngapha emsakazweni we Studio 7 ayike isikhathi yasavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e Washington DC ngisithi asidibane njalo lamhla ngo 7:30 p.m.